singanamasiko
senziwe manje
lo baba mkhulu babelobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lonkosazana Cynthia Dube ingcwethi kwezamasiko esintu sikhuluma ngamantombazana kumbe ngithi ngamankazana nxa kuyikuthi sebelungiselela ukuthi bechadwe kumbe benze into ezinjalo sokumele kwenziweni kulezi nsuku kwenze ukuthi kube njengakudala phela ukuthi bagoqwa ngobani ngesikhathi sebelungiselela khonokho njalo nxa sikhangela obabakazi bami ngaphi kulezi nsuku khanye ngazani ababonakali phela Madube siyakwamukela kuhlelo kunjani mama
sanibonani Studio 7 libingelela lonke balaleli nani basakazi ngibingelele kakhulu ubhoti uGibbs Dube laphana ngizakhuluma ngemtshado yabantwana ukubana yisami kungenxa yokubana abasekho babakazi ababelaya laba abantwana mabephuma besiyatshada abasekho ogogo ababethi mabekhulisa amantombazane bahle baqalele phansi ukubakhulisa nakhona babakazi babethathela phezulu kodwa ogogo babeqalele phansi njengoba sesiphila impilo enzima akusahlaleki wandawo indaba yesimo somnotho abantwana bayaphuma bayele nale besiyadinga amadlelo aluhlaza obabakazi abasabonakali nabo babakazi sebengabesimanje nabo futhi abangazange bathole ukulaywa
pho nxa obabakazi bengabonakali njengoba abantwana bezikhulela bodwa endaweni ezijineyo umtshado ubonakazane ngama yini
mina ngugqugquzelayo ukubana abadala ikakhulu omama ma umntana akho eqala ukukhula qala nawe ukuthi uzilayele yena umntwana umtshele ukubana umendo umi kanje emtshadweni uzahlangana nalokhu nalokhu ukuze vele akhule esazi ngoba ukuthi silinde obabakazi obabakazi sebengaba abesimanje nabo abasakwazi ukulaya izingane ogogo vele abasekho ogogo besintwini abantwana basakhuli ngendlela thina esakhuliswa ngayo so mina ngiqhuqhuzela ukuthi njengomzali njengomama kahle azilayele umntanakhe noma nje sifisa kangaka ukubana amasiko avuselelwe izinto zonke zihambe ngesiko ukuze imtshado yabantwana ime njengeyethu eyayisima kunzima kulukhulu kodwa ngoba nje siyafufuza siyazama ukubisela amasiko ngithi siko laphela likhona omama kabazilayele ingane zabo abazilayele amantombazana wabo obaba abazilayele labo amajaha ukuthi lizohlangana nokunje nokunje emtshadweni lapha ngiyabonga
namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besiqoqa lonkosazana Cynthia Dube uyincwadi kwezamasiko esintu ohlala khona ngale kule South Africa
ayawutshela wathi salulandela
salulandela
iwonomsi
salulandela.